So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngibonga uBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 Mpalakazi 2022. Igama ngokeyino kumele Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yena indaba ekhathaza indaba yokuswelakala indawo zokuthengisela indawo ebuhlungu ngoba ubona abantu endala amaspashelayo lamapolisi ekhansili, lamapolisa nje akhangela into zama-licensing landline. Kuqakathekile ukuthi amadolobho lezabelo nje zonke nxa zihlela lokho esithi i-planning, i-designing, zicabanga ukuthi kule informal economy.
Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uthi leli dolobha lizaqakathekisa uqedisa ukwakha imkambo emkhulu emibili ngomnyaka ozayo ka-2023.
Nxa sihlanyela kathe sibalini, laba babe bengahlanyela isilimo somumbu sikhangele ukuthi lihlanyele inhlanyelo esikuthi ngama-varieties alakho ukuvuthwa nge-100 kusiya ku-115 days. Kube sokusithi kakhulukazi ngifisa siqine ekuhlanyeleni amabele lenyawulo.
Uhlangothi olubona ngezomkhathi luxwayisa izizalwane zeZimbabwe ukuba kulesitshengiselo sokubana kuza kuna izulu eliningi njalo elilolaka kusukela mhla ka-29 kaMpalakazi kuze kuyefika mhla ka-3 kuZibandlela. UZulu wasemzini we-Lincoln esigabeni seNebraska khonapha eMelika wethuswe okwamagama ngokudutshulwa lokubulawa kwesizalwane seZimbabwe ebesihlala lapha, umnumzana Gupho Mleya, obeseliminyaka yokuzalwa engamachumi phose amane, 38. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. WeHarare umnumzana Jacob Mafume uthi leli dolobha lizaqakathekisa ukuqedisa ukwakha imkambo emkhulu emibili ngomnyaka ozayo ka-2023. Omunye waleyi insika uthi wakhiwa ngoncedo lohlangothi olubona ngendaba zabesifazana enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba wonke owe-United Nations Women ukuze basize omama abaphila ngokuthengisa. UMafume uphinde wakhuthaza izakhamizi zeHarare ukuba zibhadale izikwelede zemithelo ukuze ikhansili ithole ukuzisebenzela kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embikweni wokuphela komnyaka uMafume awethulele intatheli izindaba esithi idolobho leli lizazama ngazo zonke indlela ukuba lithole lezakhamizi zeHarare imisebenzi. Uthe ukulwisana okubangelwa yikusilela kwendawo zokuthengisela kungaqedwa ukwengezelela kwemisika yokuthengisa edolobheni leli.
Seke Road is extended 5 commission with the market expected to be completed before the end of the year.
Umkambo weSeke ususiyaphela, uzaphela umnyaka ungakapheli. Umkambo weCliff siwakhale UN Women. Sesizaqeda ukwakha ngomnyaka ozayo. Sesinanzelela ukuba imkambo leyi ipa abantu abaningi imisebenzi.
Abamele amalungelo abantu abaphila ngokuthengisa bamukele inyathelo lekhansili leli ngenjabulo besithi kumele indawo zokuthengisela zibekwe endaweni zonke zedolobho leli. Lokhu kuthiwe ngumnumzana Mike Ondiweni owenhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eye-Vendors Trust.
Yona indaba ekhathaza indaba yokuswelakala indawo zokuthengisela indawo ebuhlungu ngoba ubona abantu endala amaspashelayo lamapolisi ekhansili, lamapolisa nje akhangela into zama-licensing landline. Kuqakathekile ukuthi amadolobho lezabelo nje zonke nxa zihlela lokho esithi i-planning, i-designing, zicabanga ukuthi kule informal economy. Ngithi kulabantu abaphila ngokusebenza kumele be ndawo eziqondileyo zokusebenzela. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi bananzele kakhulu ukuthi abantu bathole indawo zokuthengisela.
Umnumzana Rex Pirilaye okumsebenzi wokuthengisa uthi kumele indawo lezi zibe ziningi ukuze abezombusazwe engangeneli kumsebenzi yalabo abathengisayo.
Ama stores embari have been politicized ngoba sihlala sibona abantu be-CC labezana u-PF bethona besilwa befuna sibhadale ama-$3 lama-$5 kumbe ama-$10 okuthi sisebenze kuma-tables. Njengoba ikhansile yona siyakha ama-marketplaces amasha, sibona kungcono bazasivikela ukuthi singabi affected nge-politics ezabe zisenzakala, ama-clashes abe yenzakala ngabantu be-CC labezana u-PF. Ukuthi sisebenze akusenze imali, singabe siluza imali. Kodwa i-challenge esingaba layo ukuthi embare kule market kulabantu abaningi ngababuya bezothenga.
UMafume ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba abhadale indleko zezikwelede zemithelo kukhansile esithi kunezikwelede zemithelo ezisebantwini kazana amabhizimusi lengatsha zikahulumende.
Today we have collected 48 billion $781 Zimbabwe dollars.
Sesithole imali efika ku 48 billion kona le ingaba 112 billion amadola kuleli. Imali esingakayitholi inengi kakhulu. Izikwelede zethu zifika ku 9 billion. Abalezikwelede eziningi ngabantu kazana kuthi amabhizimusi lohulumende.
Uqhubeke esithi idolobho leHarare likhulu kakhulu esithi imali edingakala ukusetshenziswa lidolobho leli ilingana nemali edingwa ngamahhofisi ayisithupha omphathi ntambo kahulumende esithi kumele omeya labo baphiwe amandla njengalokho okwakukhona kudala aka-executive mayor. UMafume uphinde wakhalaza ngokuba idolobho lithwele nzima ngodubo lwamanzi esithi umthwalo wokuthenga amanzi ngedwala leMelika uyabasinda njengekhansili. Ekhuluma ngendawo zokuzithokozisa uMafume uthe ikhansili izazama ngazo zonke indlela ukuvuselela indawo zokuzithokozisa ezifana lenkundla yeRufaro Stadium leGwanzura Stadium kungakafiki uMbimbitho. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olubona ngezomkhathi luxwayisa izizalwane zeZimbabwe ukuba kulesitshengiselo sokubana kuza kuna izulu eliningi njalo elilolaka kusukela mhla ka-29 kampalakazi kuze kuyefika mhla ka-3 kuzibandlela. Abalimi abaningi bebesaphakathi kokuhlanyela kukanti abanye bebengakawuqalisi lumsebenzi. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritex enyakatho eMandebeleni exwayisa abalimi ngezilimo lokunye.
Esikunanzelelayo sonke ukuthi inyanga yona le kampalakazi besikhangelele ukuthi izaba lezulu eliningi kodwa liyana lime line lime kube sokusiza ukuchisa okukhulu. Lizananzelela ukuthi ikhisimusi sidlale siphakathi kwelanga osokusenza abalimi abaningi bethuke ukuthi kade kungabe sokusenzakalani. Yebo, kambe siyathenjiswa ngabekhangela ngezomkhathi ukuthi kungenzeka izulu line kusukela kusasa mhlaka-29 sisiya kulanga lesithathu kuzibandlela.
Abalimi benzeni ngoba abanye lokhu bephakathi kokuhlanyela?
Okokuqala, ngiyazi abaningi besilokhu singaqeda ukuhlanyela ngenxa yokuthi izulu lethu belisina lime line lime kwesinye isikhathi lingabi lomdaka wokumilisa, kwesinye isikhathi sithi sihlanyele kungaze kwabe kusaphutsha kuhle ngenxa yokuthi umdaka ubungenelanga sihlanyele.
Abakhona behlanyela khathesi lingakhuthaza ukuba bahlanyele yiphi inhlanyelo?
Nga sihlanyela kathe sibalimi laba babe bengahlanyela isilimo somumbu sikhangele ukuthi lihlanyele inhlanyelo esikuthi ngama-varieties alakho ukuvuthwa nge-100 kusiya ku-115 days. Kube sokusithi kakhulukazi ngifisa siqine ekuhlanyeleni amabele lenyawuthi izilimo zethu zomdabu.
Kungani likhuthaza lezi zilimo zethu zomdabu?
Izilimo ezimelana lokoma, izilimo silakho ukuthi zivuthwe masinyane. Esinye isilimo esingasikhangela isilimo kabhekilanga usunflower, i-sugar beans kanye lendumba zethu zesintu ebesizibiza ngokuthi i-cowpeas kathesi esesizibiza ngokuthi zi-traditional peas. Lezi yizilimo balimi esikhangelele ukuthi lingazilima ekuzilimeni kwenu lokho kusalethuba ukuthi thole ukuvuthwa. Imvama kathesi izulu lethu liphela ngenyanga kambi Imbito. Kodwa sazi umnyaka esiyangena kiwo ukuthi kuza kwenzakala okufanayo yini kumbe beliza kuna kudlule kufike kumabasa u-April.
Kuyini okunye mlimi senyoni ongakuxwayisa abalaleli bethu abalimi abangakwenza ukuze bathole ukuvuna imvuno enhle?
Okunye okuqakathekileyo sikunanzelele kathesi yikuthi kumele siqine ekuhlakuleni, siqine njalo ekuvikeleni isilimo lesi esesisilimile, ikakhulu sikhangele ubudli lobo sibuthi yi-follow armyworm kumbe ukuphehlwa kwesilimo sethu somumo. Kubuye njalo sikhangele ukuthi lo nyaka kungenzeka sihlaselwe yi-African armyworm, imhogo iliyana eqalisa eluhlaza igcine iminyama ihamba ikhangele indawo eyodwa njengebutho, yikho kwabizwa kuthiwa i-African armyworm. Njalo nxa kutshisa kusibanje ama-afits kumbe sikuthi zintwala kuvame ukuhlupha esilimeni esinjengesendumba, esamazambane, kumbe nxa kufice amabele ethu kumbe inyawuthi isikhahlela kumbe umumu, kuyabe kusiyahlala kumunya umhluzi esithakaleni. Ngakho kuqakathekile ukuthi singabalimi sivikele isilimo sethu.
Umnumzana Dumisani Nyoni ongumqondiso wohlangothi lwezokulima ole AgriTech enyakatho eMandebeleni. Lilalele njalo balaleli indaba zakusihlwa kusasa lapho uNyoni azaqhubekela phambili exwayisa abalimi njalo. Zulu wasemzini weLincoln esigabeni seNebraska khonapha eMelika wethuswe okwamagama ngokudutshulwa lokubulawa kwesizalane saseZimbabwe ebesihlala lapha umnumzana Khupho Mleya obeseliminyaka yokuzalwa engamachumi phose amane 38. Umleya ubulewe isizalwane saseMelika uCarson Rizak ngemva kokuxabana okube khona emgwaqweni ngolwesihlanu bonke betshayela izimota zabo. UZulu usungule inhlelo ezithile zokubuthanisa imali yokuthi uMleya angcwatshwe ezigoqela olwenkundleni yokuchumana ebulenjini eGoFundMe osolubuthanise imali enenye. UKhupho Mleya ube yindodana kamuyi oliqhawe lesizwe uBrigadier General Fakazi Mleya. Ombuleleyo uRizak umiswe phambi komthethwandaba namhlanje esetheswa icala lokubulala lokusebenzisa izikhali zombhubhiso ohle walivuma icala lakhe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende weMelika engathatha inyathelo njalo lokwenqabela abahambi abavela kwele China ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 osumemetheka kulelo lizwe. Iziphathamandla zakweMelika zithi uhulumende wele China akaphumeli egcekeni ngenani labantu abagulayo ngalomkhuhlane. Inkampani ye-Southwest Airlines imise ukuphapha kwendizamtshina zayo ezingena kunkulungwane ngolwesibili ngomva kokuna kwe-snow kanye lezulu okwesabekayo okuphambanise abahambi abasebesiyathekelelana lezihlobo zabo ngekhefu lekhisimusi elizweni lonke jikelele. Uhulumende usethe uzahlolisisa ukubana kungani inkampani le isele muva iqathaniswa lezinye inkampani zendizamtshina ezithwala abahambi. Kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Profile namhla sixoxa lomnumzana Tom Phiri okhulele elokitshini lempophoma kobulawayo osehlala njalo esebenza engumongi esigabeni seQueensland kwele-Australia.
Then when we trained Vele Kwagula Manto Tamaluchani, we were about three, I think, in the group. So, yeah.
Ungathi umsebenzi sibilo uthakazelelayo wena njengoba ulokhu kiwo kusukela ngomnyaka ka-1985.
Yes. Once I started training Vele, ngahle ngawuthanda. You know, it's like I'm saying, it's sort of a kind of ukuthi ngani calling, ngoba it's something I love doing. Ukuncedisa abantu nje, those who are in who are vulnerable as cutting, so yeah.
Manchinto sezantshintsha kathesi wasugcina wena ususe Australia khona ngapha eQueensland, wafika njani khona ngapho?
Ngasuka ngaye kuTswana, but we ngasebenza khona for a while, and then ngithe ngikhona ngale kuTswana, there were these agencies abavela ngapha eAustralia who were looking for ama nurses at that time. So the problem was that Barifunama nurse from Zimbabwe. but because of a political situation, bavengavunyelwa ukuthi bebuye bezo interview abantu eZimbabwe. So thina sase Botswana, we were the lucky ones, ngoba babuya, they were allowed, so they did my interviews, and then I got the job. So ngasengisuke eBotswana ngo 2005, ngisiza lapha e-Australia. And I think vele ukufika kwami e-Australia lapha, of course, it was quite a different situation, and I had to adapt to the new first world skills and things. But okwangcedayo ukuthi i-training yethu esayenzayo e-UBH those at that time was actually equivalent to i-training eyayenziwa lapha e-Australia. So ngazange ngibe le-problem, ngoba uzabona ukuthi abanye abantu abazala kwamanye ama-countries nxa bebuye ukuzoyenza nothing, bamele bebhala ama-exams and other things to qualify ukungena khonapho. But thina we didn't have that because i-training yethu yayi-equivalent.
Bahle balemukela.
So bahle basemukela. But then ukhonapho inkinga yokuthi sekumele si-adjust into this first world, you know, from a third world country usiya ku-first world country. Kulobunzima obuthize.
Obunjengani?
You know, things are done different la. Izinto zenziwa different ngoba kule, what can I say, they are well too advanced. Yabona amalokuza nabo, they are well, very, very, very advanced as compared to Zimbabwe. But because, like I'm saying, it's just pure training and I need to, it was a bit easier for us to adjust into their new system. It took me maybe about a year or so to really, really get into it. But after that, I into zonke nje zabalula.
Ungathi impilweni njani khona ngapho lihlezi kuhle ngoba kukhanya omongi ikakhulu elizweni lenu bayafunakala.
Yeah, uyabona into ekhona ukuthi omongi in general kule shortage eningi world over, not just eZimbabwe or Australia or America or Britain, but in general ngoba abantu abaningi abasafuni ukuyenza i-nursing because of whatever reasons. Generally, it's because of the pay. It's not what they expect. It's just enough, we have one to keep us going. Let me put it that way. The economy in Australia is very good at the moment. So, even though, as an amnesty, right, life is... not easy, but manageable. It's good, so you can get stuff easily. You wanna he has access to all these institutions.
Lo ngumnumzana Tom Phiri sizalwane seZimbabwe exoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Townsville esigabeni se-Queensland kwele-Australia. Abantu eZimbabwe bavumelana ukuba kumele kulungiswe ukusilela kwamandla kagetsi ukuze umnotho welizwe uthuthuke ngemfanelo. Kulabanye abathi kumele kulungiswe ezombangazwe ngomnyaka ozayo ngoba kungeke kube lenguquko uZulu exokozela eZimbabwe. Kubika uGibbs Dube.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF ngomunye wabathi kumele kulungiswe ukusilela komlilo kagesi uze eZimbabwe lithuthuke ngomnyaka ozayo.
Sikhangelele ukuthi umsebenzi kahulumende ukhangele kakhulu ngokulungisisa ngodubo lwamagetsi. Udubo lwamagetsi lolu yilo lumele lulungisiswe. Udubo lwamagetsi lukhona umhlaba wonke jikelezi. Kunye lamazwe amakhelwane kobo-South Africa kubi ngodubo lwamagetsi. Ayisodubo lukhona kwalapha eZimbabwe kuphela. Udubo lwamagetsi yilo oluqakathekileyo, yilo oluthuthukisa oluqakathekileyo ekukhuliseni umnotho welizwe. Udubo lwamagetsi yinoma ihulumende athi alukhangele kakhulu, alulungisiswe.
Ugawule uthi kumele njalo i-commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ihlolisiswe njalo ilolwe ukuze kubotshwe abantu abenza ubukhohlakali ubhidliza ilizwe.
Aqinise ukulwisa i-corruption. Uhulumende sikhangelele ukuthi i-corruption ilwishwe kakhulu ngoba i-corruption yesibulele konke okukhona esiselela kokulushwane. I-corruption imele ilwishwe kakhulu. Uhulumende omele akhangelisise izakhi yakhe leyi eyiyo ehlulekayo ukuthi afake izakhi eqinileyo eyiyo ezalwisa i-corruption, ngoba i-corruption yesibulele ilizwe, yelisibisela ilizwe emuva. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi sibe lesivuno esihle nxa izulu lithela bakhona, sikhulise ezokulima, ikakhulu sikhulise ezokulima ukuze umkhonomi wethu ukhule, ngoba umkhonomi wethu kakhulu umi kwezokulima. Yikho sikukhangeleleyo ukuthi kakhulu abalimi balime kakhulu lonyaka njengoba izulu engani likhona, ukuze sibe lesivuno esihle siphakamise umkhonomi welizwe lethu.
Omunye wakhe umnumzana Mlungisi Moyo okubandla elibusayo uthi okwamanje kukhanya engani uhulumende uselungisa uhlupho lokusilela kumandla kagesi.
Umnyalo othembisayo, singakhangela kakhulu siqathanise ngendlela ugesi akade eme ngakhona. Bekungasi inkinga yakuleli lizwe nje kuphela, ungakhangela kubomakhelwane eZambia, ukhangele kubo South Africa, labo bebelani ingxaki enjalo kagesi. Kodwa siyananzelela ukuthi ngokusebenza kukahulumende lalawa amanye ama ngathi nje ngama power station awuwandle lawa kade erenovate, hhayi ungakhangela sibule malangeni ugesi use-improvile kakhulu, kasahambi ngendlela le kade ehamba ngayo.
Kodwa umfundisi Useni Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi ukusilela kwamandla kagesi kuzaqhubekela phambili ngomnyaka ozayo.
2023 amboni okuzatshintsha. Ngibona kuqhubekela phambili, abantu belokhu bekhathazeka beswela imisebenzi, abanye besiya eGoli, iningi liquma lifundela ukuba ngomongikazi lisiya le eBhilitane. Ikanti njalo ukuthi iBhilitane sivulela amatitshala, ngibona amatitshala amaningi eZimbabwe esuke siya khona ngale, ngakho kutsho ukuthi izikolo zethu ziyosala zingasela amatitsha. Udubo olukhulu oluza kuba khona. Njalo ke nxa sikhangele ezomnotho, angiboni ukuthi imisebenzi emithi iza kuba khona, ngaphandle ke nxa kungavuleka kulabo abagebhayo igolide, abagebhayo okunye okuthize, nxa kungafakwa ke esingathi investment khonapho. Njalo ke kulungiswe kube yinto ke eba emthethweni, ngoba abaningi abagebhayo bagebha bengekho emthethweni. Ngakho akuqatshwa abantu, akubi lamakhampani agebhayo okukhanyayo. Kuyafunakala ukuthi uhulumende anike izithupha amakhampani ale mali ukuze abuye azogebha bese qatsha abantu. Njalo ke kulabo abantu abafuna ukusebenza bezimele bodwa, mbona kuqakathekile ukuthi bancediswe kufakwe imali ukwenzela ukuthi bangabi ngumuntu oyedwa nje enza ibhizinisi yakhe yedwa.
Kulabanye njalo abacabanga ukuba kuza kuba le nguquko eZimbabwe okuzalethwa yimpumela yokhetho oluzayo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethu kwezempusazwe ezimeleyo.
Kule nto eziningi ezizatshintsha, sibhekane lohlupho lwamandla kagetsi, sibhekane lohlupho lokuswelakala kwemisebenzi. La yonke into nje silethemba ukubana 2023 njona sisiya ekhethweni, abantu baseZimbabwe bazahlangana badifithe isitha ukuze kube lo gesi, ukuze kube nemisebenzi, lakho konke nje inhlala kahle in general yabantu bakithi. So silethemba elikhulu kakhulu ngo-2023.
EleZimbabwe lizaqhuba ukhetho lokudinga amakhansela, amalunga edale lephalamende lomongameli omutsha ngomnyaka ozayo. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukusilela kwamandla kagesi, ukuswelakala kwemisebenzi lokunye. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingukip Sdube.
Abantu abaningi abasebenzisa indizamchina balahlekelwa impahla lapho sebefikile elizweni. Kubikwa inani labangena elizweni bevela phandle liqansile kakhulu lonyaka ngemva kweminyaka emibili abantu bevinjwe lubhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi bakhala ngokuthi lapho besehla kundizamchina bathi bayanqolonga impahla yabo bathole ingasabonakali. Sixoxe lomunye walabo abaswele impahla yabo, umnumzana Ephraim Sibanda.
Mhlaka 25 December 2023 ngati Kenya Airways from Antananarivo eseMadagascar ngo 4 p.m. ngayehlela eNairobi ngiconnecta tuiframa China eZimbabwe eHarare International Airport ethiwa yiRobert Mugabe International Airport. Ngifike ngo 1 a.m. bosoko ngo 26 December 2022 njengehla lapha wasofihla ndalo ukuthi ngithatha isikhwama angime ngama ngaze ngadela to the extent yokuthi ama airport authority basitshelile ukuthi ana akusela sikhwama ezibuya lezi lizibona izo ezikhona. So base besithi sibhalise to e-desk ama complaints. I did that and bangafill form lakhona base besithi ngicheke emini ngo 3 ngase ngicheka base besithi ano akulanto ekhona akulanto ebuyileyo.
Manje zona iziphathamandla zenkampani yendizamchina le zithini?
From Madagascar to Nairobi and then from Nairobi to Zimbabwe ngisebenzise iKenya Airways ngiyazama ukuxhumana labo ngento enzakeleyo. Bacele ama details ami le luggage code number. So up until now angatholi any response from them. Secondly, I'm supposed to travel on the 27th to Joburg and I'm now grounded because I cannot travel ngiyela sikhwama. Airport eZimbabwe imbone kugcwele izikhwama, ambona ngani izikhwama lezinye ezingathathwanga ngabantu abahlanga lokho engahlangana lakho. Ngiyazama ukuxhumana labantu engisebenzisana labo kwabanye amazwe labo bahlanganela lokho engihlangane lakho e-Addis Ababa e-Ethiopia. Mbona ngani into leyi angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isi-affecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Abantu abangatholanga isikhwama baningi ngoba ngabala I think bengaba 15 or 20 ababhalisile ama complaints.
Umnumzana Ephraim Sibanda ngomunye wabalahlekelwe impahla endizamchineni ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ku live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe. Singakehlukani sihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uthi leli dolobho lizaqakathekisa ukuqedisa ukwakha imkambo emkhulu emibili ngomnyaka ozayo oka-2023. Uhlangothi olubona ngezomkhathi luxwayisa izizalwane zeZimbabwe ukuba kulesitshengiselo sokubana kuzakuna izulu eliningi njalo elilolaka kusukela mhlaka 29 kampalakazi kuze kuyefika mhlaka 3 kuzibandlela. Uzulu wasemzini weLincoln esigabeni seNebraska khonapha eMelika wethuswe okwamagama ngokudutshulwa lokubulawa kwesizalwane saseZimbabwe ebesihlala lapha umnumzana Khupho Mleya obese leminyaka yokuzalwa engamachumi phose amane 38. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu zihlobo olwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi kasidibaneni njalo ngo 6:30 ekusasa ekuseni liyabe lilo Chris Gande. Njalo abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.